Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Le jono njani mthwazi omuhle, siyalambulela umsakazi weStudio 7 lamhlanje ngomgqibelo mhlaka 29 Bandula 2018. Igama lami uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Kwenziwa isikhumbuzo sesizalwane seZimbabwe esadutshulwa ngamasosha kusanda kwenziwa ukhetho lonyaka.
Siyakhona ukuthi kuyathoba inhliziyo zabantu, kodwa njalo kuqakathekile ukuthi uhulumende aqhubekele phambili exolisa ebantwini ngalokho okwenzakalayo.
Abathenga bethengisa impahla emigwaqweni bathi bathole amagabha avuzayo.
Khonapho uma sebengithathele, sengiqalisa ukuthwala nzima, ngicabanga ngize ngiyedinga imali zezimpazo ebantwini. Imali zakhona ziyabe zizala times two.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBotswana zidlela evalweni.
Impilo yeBotswana enzima. Yes, iseBotswana. Eborder singena kanzima. Siyalayina bakithi, ulayini uzudinga. Usuke lapho ke ungene. Ungene udinge lowo msebenzi uwuthole. Usebenze, kodwa ukuthi imali yakho uyithole kube yinkinga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Namhla kwenziwe isikhumbuzo sikamuyi unkosikazi Silivia Maphosa owadutshulwa ngamasosha kusanda kwenziwa ukhetho eZimbabwe. Bekugcwele izihlobo labangani embuthanweni lo owenzelwe eHarare. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Abekade bekulo mkhosi owenzelwe emzini kamuyi eWaterfalls bachaze umuyi njengomuntu owayelothando okhonzayo njalo owayengumazithulela lanxa engekho oke wathinta phezu kwendlela yokubhubha kwakhe. Yehlule imizamo yonke yokuzama ukukhulumisa abantu abakade besemkhosini lo abatshengise ukwesaba okumangalisayo. Uninazala kamuyi uchaze unkosikazi Maphosa njengomuntu owayeziphethe kahle. Uqonqosele ukuthi imuli eseleyo kumele ilandele izenzo zikankosikazi Maphosa. Abezenkolo ezehlukeneyo labo babuye ngobuneki babo ukuze duduza abafelwe yinsika yomuzi. Umfundisi uSenis Banda utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende kumele axolise ngokubulawa kukankosikazi Maphosa labanye loba nje sokule khomishini ehlolisisa udaba lolu.
Siyakhona ukuthi kuyathoba inhliziyo zabantu, kodwa njalo kuqakathekile ukuthi uhulumende aqhubekele phambili exolisa ebantwini ngalokho okwenzakalayo. Njalo enye into eqakathekileyo ukuthi abantu bavunyelwe nabo ukuthi bakhulume lokho okubuhlungu enhlizweni zabo ukwenzela ukuthi kutholakale ukuxolelana lokuthi kube le ndlela yokuthi ungaphindwa futhi njalo isimo lento enjalo ukuthi yenzakale.
Umfundisi Sibanda uthi akumelanga abantu abafelwa izihlobo zabo bethuselwe nguhulumende.
Ngibona ngani lokho akulunganga, engxenye bayesaba ukuthi bazakhipha ezinye izinto ebezifihlwa njalo mbeziyakwazi kulo commissioner lo ofakiweyo. Engxenye bafuna ukuthi izinto zikhangele ngenye indlela, kodwa kabe kungalunganga nxa uhulumente evalela abantu. Kumele abantu bavunyelwe ukuthi bazikhulumele, bazenzele, bekhulume nakuntatheli izindaba abakucabangayo nalokho lento le eyayenzakalayo.
Umnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF uthi kulilungelo labantu abafelwa izihlobo zabo ukuthi benze izikhumbuzo zabo.
Kuqondile sibili ukuthi kwenziwe lokho, njalo kulusizi nje ukuthi izinto ezinjengalezi sezisuka izinto nje ezingani sezibuya nje zisikhumbuze onalwana umuma odlulileyo njengoba kusanda kwenzakala. Kodwa-ke mina njengami nje angilusizi, ngabona lo mongameli layo lokho ephindaphinda eleke kukhuluma ukuthi entweni eyayenzakalayo isiyinto esizabona-ke ukuzaphuma kulokuze liye commission of inquiry le ebunjwe ngomongameli. Ngibona ngathi kumele sinike ithuba abakhangelelayo lokhu bonke indaba yakhona izaphuma njani, silusize sibi kakhulu ngakhonokho.
Uphinde wathi izihlobo zabantu abadutshulwa ngamasosha ziyavunyelwa ukukhuluma lentatheli izindaba.
Angiboni ukuthi abantu bengabe bevalele ukuthi bakhulume emumeni onjengalo obunjwe ngubaba upresident wethu uMnangagwa. Hayi, ngibona ngani kithi abantu bakhululekile ukuthi bathi ngingazi ukuthi lokho kungabe sekuvelela ngaphi, ngoba abantu kusikhathi bayabumba izinto lezo, kodwa ngikahlangana nomuntu ovalele ukuthi akhulume. Abantu bakhululekile ukuthi bakhulume elizweni leZimbabwe. Abantu sebekhululekile kade ukuthi bakhulume abakufunayo, ngoba kulilungelo labo lelo. Isisekelo sombuso siyakutsho khonoko.
Uhulumende usebumbe ikhomishini ehlolisisa lolu daba. Abantu abayisithupha babulawa ngamasosha ngesikhathi kulabanye ababetshengisela eHarare besola ukuphuza kokwethulwa kwempumela yokhetho lukamongameli olwenziwa mhlaka 13 Ntulikazi. Umongameli Emmerson Mnangagwa usethembise ukuthi uza kwethulela uZulu impumela yenhlolisiso le. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abathenga bethengisa impahla etshiyeneyo emigwaqweni bathule nzima kweleZimbabwe lapho abafumbathiswa khona amapolisa isikhathi sonke besenzela ukuziphilisa. Kodwa lokhu akubavimbeli ukuthi bathengise esantando emigwaqweni. Akesizwe udaba olwethulwe ngubathabile Masuku.
Imigwaqo emadolobheni amaningi igcwele ingcekeza emangalisayo. Kuyaphithizela emigwaqweni koBulawayo eHarare, eGweru, eKhadoma, iMashingo, iBeitbridge lamanye amadolobho. Ingcekeza le iveza ukuhlupheka okumangalisayo kwabantu abathenga bethengisa impahla emigwaqweni abagijinyiswa ngamapolisa nsuku zonke azama ukubasusa emigwaqweni ibafake endaweni ezikhethwe ngamakhansili. Iningi labathengisa impahla bathi indawo lezi kazilunganga ngoba akulabantu abahamba duzane lalapho, ngakho ke bagcina bengena enzikini zamadolobho lapho abaphandela khona imuli zabo. Omunye wabathengisa emigwaqweni ngunkosikazi Siza Lobuhle Mabhena othi bahlangana lobunzima obumangalisayo ngenxa yemithetho ekubeka sobala ukuthi kumele bathele imithelo ebavumela ukuthi bathengise impahla.
Imithetho eyenza kube nzima kusebenza njengama-vendors iyona leyo yokuthi kulezindawo lapho abasivalela khona ukuthi singathengiseli khona, lama-licenses abo ayadura and umthetho wama-license lo usithwalisa nzima especially ebantwini abazintandane labafelokazi. It's hard ukuthi beze bebhadale lawo ma-license, ama-medical reports la befuneka, they are too expensive. Kunzima ukuthi size siwathole kami, ngabe kuthiwa siyathola kwezinye indawo ezingabe kungcono.
Indawo eziningi okuthengisela khona abantu akula zambuzi, kuthi nxa zikhona ziyabe zingcolile. Unkosikazi Martha Moyo uthi ukusweleka kwezambuzi kwehlisa omama isithunzi njalo kubangela ukuthi imikhuhlane imemetheke lokuhlukunyezwa kwabo.
Ukuswelakala kwama-toilet endaweni lapho esithengisela khona kusuka kwehlise omama isithunzi kakhulu, ngoba umama uyamthola esesemgodweni ezama ukuzinceda endaweni ezingekho right, futhi ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi usuke uthole sokuthiwa ubanjwe iganyavu ezama ukuzinceda khona ngale.
Unkosikazi Patience Dube uthi amapholisa ayabathathela impahla ngenxa yokuthi abala ama-license njalo baphila ngokubafumbathisa okwaziwa kakhulu emadolobheni lakoBulawayo ngokuthi ikudiza.
Ukuziphilisa besikwanisa ukuziphilisa kuhle, but khathesi silama-challenges esihlangana lawo. Amapholisa omakhokhoba bayasithathela izinto vela kusaphileki emgwaqweni. Unzima asivunyelwa, bathi kumele sibe lama-license okuthengisa. Nxa ungela babuya bekuthathele into zakho behambe lazo, and it's hard to recover ngoba vele abakuniki khona ngale, as long as ungela license vele abakuniki. Baphila siphila ngokudiza emgwaqweni, lanxa ungadiza still bayabuya futhi bebelithathele, so gcina sokunzima ungasakwazi ukuthi yenze.
Umnumzana Milton Dewa laye othengisa emigwaqweni ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi eZimbabwe uthi ikhansili iyabathathela impahla okwenza behluleke ukuthi babhadale imali yemfundo yabantwana ezikolo, bebhadalele izindlu kanye laleyo mali efunwa yikhansili.
Asiphila nzima lapha kula msebenzi, singathi sizame ukuthi lathi siziphilise. Isikhansili yasithathela and no refund izinto zakhona, sikwazi ukuthi ziyangaphi. Ngapha ezindlini lapho sihlala khona futhi bayafuna imali, thina khonapho sabe sizama ukuthi sidinge imali yokuthi siyebhadala isikhansili imali yerenti. lesikolo abantwana bethu bafunda ezikolo zesixansini but ngapha sizama ukuzincedisa ukuthi sithole imali yokubhadala ezikolo ngapha babuya besithathile angazi ukuthi bafuna senze kanjani ngapha akulamsebenzi amandastri avaliwe
impahla zabo zingathathwa abathengisayo abazitholi lanxa bengazilandela kukhansili ngalokho uDube uthi nxa esethathelwe impahla uyaqala kutsha ukuyaboleka imali ukuze enelise ukuqhubeka ethengisa
khonapho uma sebengithathele sengiqalisa ukuthwala nzima ngicabanga ngize ngiyedinga imali zezimpazwe ebantwini imali zakhona zabe zizala times two
Umnumzana Mike Ndiweni okunhlanganiso emela abaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Trust uthi imithetho yedolobho lakoBulawayo eyokuthengisa emigwaqweni seyachiwa isikhathi.
Umthetho lo okakhansile esithi Urban Council's model workers and street vendors by law ka-1976 usuchiwe isikhathi ngoba kwananzelelwa wabunjwa isikhathi samakhiwa amakhiwa ayengafuni abantu abamnyama ukuthi bathengisele edolobheni yayiyindawo yabo ngokunjalo sithi Bulawayo City Council ukhangele ubhale umthetho omutsha ozahambelana nesekelo sombuso yikho into yokuqala esiyifunayo nale
sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zecouncil ngodaba lolu ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku
Direct from Washington The Voice of America,
VOA. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana zithi akulula ukuthola imisebenzi kulelo lizwe, kodwa akula abangakwenza njengoba ekhaya kungela msebenzi. UMartin Ngwenya usethulela lolo daba.
Imenyi elichapha umfula uRamakhwebane lingena kwele Botswana liyabe likhangelele impilo engcono. Kodwa akulula ukuphila elizweni elingumakhelwane njengoba ingasatholakali imisebenzi elohlonzi. Umnumzana Dumisani Ncube olezicoco zama-degree ezimbili, kodwa ezithola esenza noma yiwuphi umsebenzi uda kuthambanga ukuphila eBotswana.
Ezedegree holder ngcina zenza amanye ama-piece job ukuthi akalingananga umuntu ofundileyo. Sabe siyenza imisebenzi le nje ukuthi senelise ukusurvivor. Ndasemsebenzini isiphiwa overload of work, you can't complain because you don't have a choice. Nga complain na ba ujeru uti kona ba ukocha bikachu mundu wa gibu kumbi bikachu mnyu mundu oli forena oza vumuti msebe nzenja alu huli soli mare ngani.
Unko saza na si lenyoni osebenza ezindlini ehabroni uti agulula ngoba abatholi iholo ngesikhathi njalo bachona bekhotshaniswa ngamapolisa ngenxa yokuswelakala kwamaphepha ukuhlala kwele Botswana.
Impilo yeBotswana enzima. Yes, seBotswana. Eboda sengena kanzima. Siyalayina bakithi ulayini uzudinwe. Usuke lapho ke ungene. Ungene udinge lowo msebenzi uthole. Usebenze kodwa ukuthi imali yakho uyithole kube yinkinga. Uthi uyabuyela uyayithonisa uzazotha siyakubizela amapolisa ngoba bekwazi vele kawulaphepha. Usuke lapho uchiye uye kwenye indawo. Sesichiye izindawo ezinenge amangamabe ngabe liyasizwela sivumele nje sithonise imbali zethu basinike sibiyele ekhaya.
Umnumzana Edson Madlala laye esebenza ehofisini kodwa ukuthi abatswana bakhangelela phansi abantu beZimbabwe.
Akulula ukuhlala elizweni ongazalelwanga khona. Okunye futhi kungalokhu khona umuntu nayevele eZimbabwe lapha kulokukhangelelwa phansi lokuba discriminated against abantu balapha babecabanga khona abantu bavele eZimbabwe. Ngabantu bene aba ama second class citizens.
Uma dlala yena ukuhlangothi lwezemali olwe accounting kodwa uthi ngenxa yokuthi uvela eZimbabwe uthola isebenza umsebenzi ophansi ecina engu accounts clerk njalo njengabaningi abeZimbabwe kakho kumankampani amakhulu usebenzela inkampani encane engaholisi okuya ngapi njengomadlala uncube uthi impilo eBotswana ayifani lalokho ocatshangelwa ngabanye abantu. Iningi lithatha noma yiwuphi umsebenzi ukwenzela ukuziphilisa. Abafana loNcube batholakala kwezinye izikhathi esemgoqweni yeHabroni bedinga abantu abangabaqhatha ukuze benze umsebenzi ofana lokulungisa ezivandeni. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabroni kwele Botswana.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
isivande sekuyo celesta irrigation scheme sesileminyaka emibili singasebenzi ngemfanelo loba nje uhulumende sithi kuzalima ngamandla ukuze athuthukise ezomnotho imuli ezedlula ikhulu ebezilima kulesi sivande zibhekane nendlala u-Albert Ncube usethulela lolu daba
lapho sivakatshele kulesi sivande bekuthule kuthe cwaka kungelalo yedwa umuntu emahofisini kumbe emasimini iguyu chelesa irrigation scheme sileminyaka phose emibili ingasebenzi ngenxa yokuthi abalimi bedluleka ukubhadala isikwelede samagetsi esedlula amadola zinkulungwane ezingamathumi amane 41,000 kutsho omunye wabalimi
sazovulwa kwe-command agriculture sasesithiwa ngamafladi izinjini zethu umfula wapho ngokuyithuthile
impompi zamanzi sezibolile okutho ukuthi kuzafuneka ezinye lapho lesi sivande sokumele sisungulwe kakutsha imuli ezedlula amakhulu ezeguyu kanye lechelesa beziphila kulindawo ngokulima kodwa zicine ukulima ngomnyaka 2016 phansi kohlelo lwe-command agriculture umnumzana Edgar Ncube osakhulayo ude kuyadanisa ukuthi lindawo yokulima ngokuthelezela kayisebenzi ngesikhathi iningi labasakhulayo bengelamsebenzi
kubuhlungu kakhulu especially nxa sikhangele thina kubontanga ngasaba lo ntanga bodwa but leza khamizi jikelele nje ezihlala ziqhaqhelane le ndawo yona le ontanga kakhulukazi bekuyi opportunity ukuthi aluwa iyasebenza ontanga bebengabantu bokuthi bathole amathuba emsebenzi bakwanise ukuzilimela bakwanise ukwenza lokhu lalokhuyana and izakhamizi zikwaniselazi ukuthi zithole inzuzo ezakusiza imuli size isifuyo siyafisa ukuthi ngabe kule ndlela engenziwa manje ke uhulumende wethu lowo ngane kasinanzelela akakwazi ukuthi sile ndawo ezifana lapho chelesi ezimele ukuthi ngazi iyasebenza siphathise uzulu
umnumzana Ngabutho Ndlovu eManama ngomunye walabo abalesifiso sokulima ngokuthelezela kodwa uthi uyehluleka ngoba lungekho usizo olusuka kuhulumende lokuncedisa labo abalesifiso sokulima
ukulima uthelezela khona yikho sokungathi kubambe ilizwe ngokubana imisebenzi kayisatholakala ukuthi uziphilise sokumele uphande umhlabathi yikho lapho kulomnotho wethu thina ngoba kulakho ukulima umnyaka uqala uze uyephela ulima utshintshanisa izilimo ngoba ungalima ukhangele phezulu sithi izulu esikhathini esiningi kalini ngemfanelo siba sendlaleni enkulu ngenxa yokukhangelela isitupho esilalo yokuthi izandla zifitshane kasenelisi ukuthi sithole izinto zokuthi silime okupheleleyo
ekhuluma ensukwini ezedluleyo umphathi ntambo obona ngezokulima umnumzana Parents Shiri uthe uhulumente uzavuselela izivande zokulima ngokuthelezela elizweni lonke jikelele okungasebenzi kweguyu chelesa irrigation scheme lokhu kuze ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa etshele umanyano we-United Nations General Assembly uthi uhulumende wakhe uzathuthukisa ezomnotho wakuleli ngokugxila kwezokulima ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseguyu eGwanda ngingu-Albert Ncube
Studio 7 lisizwa siphuma ngapha eWashington khonapha ke eDC suka isikhathi sabesifazana
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lo nkosikazi nesisampofu obona ngokwethulwa kwemibiko edolobheni lakobulawayo ngukhansili lapho esikhangela indlela leli dolobho elizama ngayo ukwenqabela umkhuhlane wekholera.
Isiqinayo kakhulu ngoba siyananzelela ukuthi ikholera labo typhoid imkhuhlane efuna ukuhlanzeka okuphakemeyo. So siyacela abantu bokubulawayo ukuthi to practice good hygiene standards, onjengokugeza izandla singakadli, lokuthi ama-fruits lama-vegetables siwagezise empompini yamanzi egijimayo ngoba lapha sabe sinika sure ukuthi akula contamination.
Yiphi eminye imizamo eliyenzayo ukubona ukuthi abantu bakwazi ukuthi kuyini okufanele bekwenze ukunqabela lo mkhuhlane?
As a city sine preparedness plan, disaster emergency preparedness plan, and we've been having meetings. So sesisebenzile njengedorobho sa activate ama various committees. Ama committees lawa njenge health education promotion and information dissemination. Ngoba nxa isikhathi sinje people need to know ukuthi benzeni, njalo we need to give them the update ukuthi uhamba njani. So that committee is working. Siqalisile ukuthi sisebenze lama different sectors, abantu abanjenge private sector, ezikolo ukuthi kuyini ofanisi kwenza. Njalo sikhangela i-surveillance. Nxa ufika esibhedlela sisuspecta i-cholera, so fanele sikulandelele ukuthi kati ubuvela ngapi. Sihambe back ukuthi ngikhaya ngoba nikati expose ku-disinfecta, even disinfection of izindlu, disinfection even of ama-vehicles nalawo athwele umuntu enalawo. Ngikhaya vele banakha amanzi anjani, ngoba nomunye obulewe yisisu ngikhaya, ngoba nomunye oke wahamba outside the city. Leli case management ngenye i-committee khona, case management ukuthi nxa umuntu efika uphatha njani khona fana esibhedlela ngoba sofana kube le way of containing i-infection naleyo. So konke lokhu sokuse in place, even in the disinfection, ngoba even nxa umuntu ethwale i-ambulance yethu fana i-disinfect any place lapho umuntu ebele contact khona fana ku-disinfect. So as a city we are already activating and we have started work and we are monitoring and we are on high alert. So sicela ukuthi abantu besincedise labo be make sure ukuthi bageze izandla, sifundise labantwana abancane. Dala thina sikhula ongaphongihambo sinje drawback, but kwesi sikhathi teach our children ukuthi behlale phansi bedle nxa sekungikhaya sebegezile izandla, ngoba ungathenga ukudla etown uzageza ngaphi izandla, especially la okuthiwa ngama-take away ngoba uyabungazuzanga ithuba lokuthi ugeze izandla. Bebona ukuthi ukudla kuyakhudumala kuyachisa njalo kuvela endawo ehlanzekileyo.
Izibi ziyachithwa yini njalo akulazititshi zamasewage ezidubukayo?
Izibi siyathwala izibi, i-CBD singathi etown siyabutha daily ngoba yikho kulamabhizinisi, osobhizinisi bayenza ingcekeza eningi. So siyabutha izibi on a daily basis. Ema-residential areas sithwala on a weekly basis. Sayenza i-community project. Le community project yasivumela ukuthi sisebenze ne-community abanama-vehicles besincedise ukuthi bethwale izibi from the household befaka in a particular place, then iy'moto zika-council bese ziyazithatha zihambisa ku-landfill. Lokhu sakwenza ngoba besine challenge yezimota. Iziba sizigcine nini, sizikhuphe ngelanga lelo imota ebuya khona, so that we avoid i-dumping, we avoid i-litter. Even edorobheni singapho kuhamba sijikela amaphepha yonke indawo ngoba ama-sewer base maningi because of old infrastructure. Kule ndawo lapho esithi khona ngama-hot spots, kungadubuka lamuhla singabe sihambe siyelungiswa, kuyadubuka futhi after maybe 1 week, 2 weeks, ngenxa yokuthi kufuna vele i-infrastructure rehabilitation. Community layo ayibhadale izimali ngoba imali naleyi besides i-grant esikhuluma ngayo yimali ofanele siyithole ebantwini, sikwanise ukuyenza konke khonokho efanele sikwenze njengedorobha.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosikazi Nesisa Mpofu obona ngokwethulwa kwembiko kukhansili yedolobho lakoBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Yabona akuloke Sithandekile Mhlanga. Okwamanje sile jaha elidala uChris Gande kuhlelo liphuma le ndaba lishona le ndaba.
Elingali tshona njani vulukandaba mthokazi omuhle olamukela kuhlelo liphuma le ndaba lishona le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Chris G Victor. Lamhlanje sixoxa lo Chris G Victor, umhlabeleli osakhulayo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ah, kakhulu. Umhlabeli angaqala 2010 but ukurekhoda ngazoqala ngo-2014.
Kahle kahle kuyini okwayenza ukuthi uqalise ezokucula lezo?
Ya,
ngathi ngiyathanda ukucula ngesikhathi ngisahamba ukuyalisa inkomo so ngizikhipha inkomo kanaphana ngangisizwa ngihlabela ngifuna ngifisa ukuthi lami nami ngiyayenza sulo wokuyenzayo enye ibhinge okuthiwa yi-sedan bhinge ekhaya saka yayingichaza lami ngaba lesifisa ukuthi ngihlabele lami.
Manje wena kahle kahle kwinokwenzayo ukuhlabela kuphela kumbe kukhona yini okunye okuculayo okufana lamakatali?
Ya mina ngibhese kakhulu ekuhlabeleni but sengifunda la ukuthi ngitshaya amakatari but kakhulu ibhesi ngitshaye engiyithandayo saye
siyabona ukuthi usuke wacula labanye abaculi ungasitshela ukuthi ngobani osuhlabele labo?
Ngike ngahlabela lo Mamsi oweZambia noTommy D oweZambia lapha eZimbabwe kangenza lo BT Amuzi.
Uyabe ucabangene uze uzilobe lezi ngoma?
Ya ukwenzakalayo uma ngihamba endaweni enhlala kiyo ngiyabe ngibona kusizakala kumbe ngingakuvakatshela endlini yakho ngingabona ukuthi uphila njani lo mfazi wakho unotshana lami ngiye ngiyenza ukuthi ingoma zibe zibuya kwayo okuyenzakalayo endaweni esihlala kiyo khona loku ngisithola kwengoma yethu khonapho.
Wena uhlabela ngendimi ezithiyeneyo kuyini okubangela ukuthi uhlabele ngendimi ezithiyeneyo njalo ngeyiphi indimi obona ithandwa nguZulu?
Ya ngihlabela ngendimi ezithiyeneyo nxa ukuthi ngabona ukuthi ngathi ngibe best kungokuhlabela ngesiNdebele kuphela wara amashona nabo bayabefuna ukuzwa so ngiyahlanganisa ngihlabele ishona ngihlabele isinyanja ngihlabele isinanga ngihlabele isifunga ngihlanganisa indawo ngihlala nesikhiwa ngihlanganisa sokuthi wonke umuntu abe nesikhathi sokulalela iy'ngoma zami.
Usulamadlalade amangaki?
Ya okwakathesini lamadlalade amabili.
Sizwa kuthiwa kusukwana ezilandelayo uzaba usethula elinye idlalade lakho elitsha. Ungasitshela nje ngamafitshane ngedlalade lelo?
Ngiyabe ngisethula leli album mhlaka 13 October 1. Iyo album leli ngalibhala ngenhliziyo ethanda kwezinto ezenzakalayo ezindlini. Ngathola ukuthi ngitshene lo mfazi wayo umuntu uyatshiya umfazi wakhe abantwana sebe siyadubeka ngale yena lawo sekumele ubhadale i-maintenance ukuthi abantu abako bakwanise ukuthi baphumelele empilweni bakwanise ukufunda so khona kuyana kuyake kungibamba mina njengosakhulayo kuyakuthi so lami empilweni kuzayenzakala ukuthi ngizathatha umfazi ngithiye ngithathe omunye sekuba ngahlabela i-album leyi ithiwa i-Life Yand engiyilontshayo mhlaka 13.
Akusitshela ukuthi abantu bakhangeleleni mhlaka 13 lapho ozabe ukhona usethula leli dlalahla?
Ya abantu bakhangelele izinto ezintsha ozi bafuzabeyintela esithi hayi sifuna i-albhamu lakho elizadlula leli alolenzayo elilengoma ethiwa uhange ethuphayo sesifuna into ezinhle ezizosijabulisa kakhulu so ngiko khona lokho.
Hayi kulungile, ungavalelisa abalaleli labalandeli bakho?
Hayi ngibonga lonke elilalelayo lonke elithanda umculo wami. Hayi ngiyalithanda, inkosi ibe lami.
Lo ke ngumculi osakhulayo uChris G Victor ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilala.
Yes, abangakhulu ke Chris Gande, kodwa ke singakehlukani sike sibalabale kunye ke okufitshane namhla kulo mgosi wokunanza abantu beZimbabwe abahlala kwale Melika abenza imisebenzi etshiyeneyo. Umgosi lo waziwa ngokuthi yiZim Achievers Awards. Intathelezindaba yeStudio 7 uMavelas Mhlanganya uye ngomunye wabakhethwe ngabantu ngemisebenzi yokudabha izindaba. Singahlukani othi siboneke ebezigogela namhlanje. Kwenziwa isikhumbuzo sesizalwane seZimbabwe esadutshulwa ngamasoja kusanda kwenziwa ukhetho lonyaka. Abathenga bethengisa impahla emigoqweni bathi bathole amagabha avuzayo. Lezi izalwane seZimbabwe ezihlala kwele Botswana sezidlela evalweni. Siqhubeke lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje walivalisa ngenjabulo ngoGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.